sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Na emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 Ntulikazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligciwane le-coronavirus. Ngesikhathi inani labatholakale beligciwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathi intambo wezempilakahle udokotela Badaha Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikijo okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown nale yabuya uthena 823 so 3 bangajaba basebe emakhaya abo.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obe ngumphathi intambo wezokulima. Umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yitshefu.
Zobvira kuti andizi kuti ndokupi asi akabatiwa ne-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligciwane le-coronavirus. Ngesikhathi inani labatholakale legciwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku 13 kusiyafika mhla ka 20 Ntulikazi. Abalithumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabesilisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi intambo wezempilakahle udokotela Badaha Moyo usebalekile endlini yakhe emahajula ngemva kokuba amapholisa engene endlini yakhe emdinga. Amapholisa abethethe udade wabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udade wabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi amapholisa athi athole amamask amabili alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikijo okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasosha lamapholisa abesevele eqale ukuchaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuqutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukuchaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Moven Ngwenya. Isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye lapha ngikhona mina hayi bekukhulunywa u31 ebedinga abanye sebeze belahle kale kalenda ukuthi kukusasa hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya uthena 823 so 3 bengajaba basebe emakhaya abo akula kunyakazela ukukhona indawo yakithi le ngesikhathi segugura wundi sibili abantu bachayo. So wona lona umoya lokukhona umuntu engathi ah wena ungangena kulezi uyachaywa bayesaba abantu bakithi angeke ukhulume kona vele uphuma uwedwa uthi kukurukukuru yatshengisela ukhona vele usenzani ngoba usube lenhloni uwedwa uthi wena vele kuzatshintshani ukhona ngapha kungcono kakumbe usiharari usiye stadiouse usiyaphwaka leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akudla ungakwenza abantu kebele kwesaba khona kuyana akuphumanga ezinhliziyweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangadwa wena thina sakubonayo lonelo gama lokho liphi
emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngapho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasosha kukanti uhlupho lolu luyafana yini laselubhane esenta.
Hayi lapha akakulahlupho thina kahle kahle i-roadblock yethu ebaphika senta yelubhane hayi kwabo ngalalo for ukhona siyaphakathi lakho badinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abaabe siya ezitolo ezinkulu sisiyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hayi akule kulula akufani edorobheni lakobulawayo sikuzwe khona abanye befuna bethi hayi sebejayisezwe sezindlini umuma wakhona kawusabavumeli kubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 ukuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumende sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho sinxa sikhuma nge-social welfare ngibone ngani inyanga isiphela sokuzokuphele kwesibili lokuthi kungayithola ngapha iripoti yakhona ukuthi hayi kudla kukhona kumbe kakukho indlala-ke ikhona njengoba sayimemezela angazi kumbe ngakhuluma ngoba i-ward 19 yiyo ngani ilo mnyama sisuye lokusimelawo xa kuthi kungazwakala sikungokudla hayi abantu bathole nzima ngokudla kithi kodwa-ke i-lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya sigqomotula lamanzi lendlala nenkomo kunjalo kubuya kube le-lockdown yona le kodwa hhayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula njotshi yokhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokhu abantu basemakhaya bazithulele zwi.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obengumphathi ntambo ezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre. Umchayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzukwana esanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje e-Heroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezizana uPF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ukungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezizana uPF. Umnanga kwangokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atila kuziva nokuti paakashaya panga pasati pabuda maresults okuti ane chirwere chacho here chamazuva ano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizi kuti ndokupi asi akabatiwa ne COVID. Ndo zvinotaura ipapo. Saka ma procedure World Health Organization ndiyo ototeredza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathi ntambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurahundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungela izombusazo umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufesa iphathamandla sikahulumende nge-COVID-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kuhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqayisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khona phana elizweni. Nangu phela uParents Shiri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uzulu wonke lo ngezindlela ngathi abala capacity. Angiboni ukutshintsha ulutho. Ngibona nje ukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoku njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha. Wahle wathi yena no i-corona isiqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama lockdowns wafaka ama conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga alelibandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzana uPF okuqala kufanele sibe kwazi ube kuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi kuke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke ehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamaphoyizeni iningi lawo bagula nangana lo Chiwenga size sambona esiya kuwevuka eseChina. Eqinisweni yikuthi uthuthuva lolu velo belukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhlabe sithi kwabona ngani uShiri ufakelwe iJFU emdlile kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokho ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokukhonona ukuthize phakathi kwebandla lakhe ngesilungu singathi phecelezi yipreemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje information masinya kwezo ukuthi amahungahunga lawo ahlaqedelane lawo kodwa kuyikuthi kukhona futhi okungabe ekufihla phela amajuba kapho nguphapha nje kungela lutho umtholi wethu sile kungabe kukhona ukukhona nkomo ngoba sikhuluma ngababulali laba uShiri yena lwane sikhuluma ngaye ube ngumbulali engumphangi sikhuluma ngesikliwi esingaphezukwazo zonke indlela esingazisebenzisa ukuthi simchaze ukuthi ube ngumuntu onjani ngobubi bakhe nangezenzo zakhe ezimbi
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai Siphinde saxoxa lo mkhokheli wenhlanganiso yePost Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe weGugurahundi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlebe Zulu isizwe sikamthwakazi didekile ngoba uParence Shiri kasekho. Ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe bayathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula. Bakudidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu babephatheke kuGugurahundi sizaqeda njani uhlupho lweGugurahundi ngoba umgabe laye kasekho. Labanye ababemncedisa begongoda abantu besindebeleni laba eMidlands labantu bezapho lokho besifa one by one uParence Shiri nguye wayengukhomanda weGugurahundi njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywa ngeGugurahundi sithina abanye esingama victims esabulawele izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuya toniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babe kwenza ngayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhumisane umlotha yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa luzabanjwa njani kusasa thina be Post Independent Survivor Trust sithi kuya sihlupa ngoba uhambo lokhelu lukhona umsebenzi lokumnengi wokuthi abantu bazwisisise ukuthi babulawelwani ngeGugurahundi
lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso yePost Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe weGugurahundi Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane le coronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25. Amalokithi la akhokhelayo yiCowdrey Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli kuthi inkulumane 27 magwegwe 28 lobengula 29 lamanye Iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zakwamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaqoqa utshengisela ngokuchisa indawo ezijiyeneyo zelizwe namhlanje. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi baka Studio 7 kunye nabalaleli. Lento lento yenziwa yiZANU-PF lethu nakasiyijabule. Kasiyijabuleli yona into yenziwa yiZANU-PF. Mina nami ibizo ngihlonipho. Sekutswana kwakadesi njengamanje. Into yenziwa yiZANU-PF le kasiyihluli. Mkhono wakho ukukhulunywa ngugawule lo ugawule ukhuluma kwabugebengu ukuthi yena swadliswa kuZANU-PF wadla wakwana washutha. Uyamazi indoda edliswe leyazi indoda edliswe ingavele. ndlela isavumi lutho noma ungayitshelani ukuthi umfazi wakho uyenze so uyenze so kavumi ngoba vele swadla sutinte zonogawule bahawule elizweni eZimbabwe bahawula kodwa ababhizi ngeZanu-PF bawomelele kuZanu-PF ukuthi kuyini abakutholayo kungcono kona abantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo kanti bona baphila ngaphi bathatha imali bayithatha kwapha amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ngokuganga okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye bakhulumayo ngogogumama ngisegoli kodwa ngizala ePlumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani ye angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneki ihlamba akusela umuntu okhuluma ngihlamba mina wami 2 aliwakhiphi ama odi angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo ake lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisola khona khona sisola kale ye ngoba liyayifuna imibono licele lisinike inamba kodwa alikufaki iZimbabwe ayikho right shonke isikhathi nje angazi mina mangabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula ukuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda isasekudura hayi khona hayi nake ngicela like lizame nje ukuthi ama-audio ethu esiyabesifake imibono kahle kahle lifake siyilale lesizwe
ethi njani balandeli bestudio 7 hhayi ubaba loyahlupha lo mnangagomane kaphume kwathi sathi masibheke kuphuma umgabe sasithi mebhekuzoluma mebhesokuzolunga manje hhayi kunzima lokho lizwelela nyekela falalunga iZanu-PF mayiphume kuphathe enye iphathi sikhathele ngombuso weZanu-PF le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo gwaqo ibolile kithi le tsholotsho le kunzima ngabe kuthiwa mnankagwalayo lesifiso ngayihambe le ndawo enzakithi le ibone ukuthi imotshakele kakhulu ayiphume iZanu-PF kungene enye iphathi imebhi ingasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sowubonela kwamanye amazwe freedom lokhu esazalwa 1983 noma ukuyenziwa independence akubonakala ukuthi independence yani iZanu-PF iphume Zanu-PF must go
siyatshona basakazi bakastudio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njengobe ngu-Black Jesus kazuze aphume umphefumulo thina abantu bemathebhelele ndisibile hhayi siyaselebrate ukuthi uNkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenze umguqazwe lo bebulala abantu bakithi bemathebheleni ukuthi bagijime uNkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleni ndila namhlanje abantwana balamabhethi ngenxa yakhe lezi kula kulamfundo sengathi ingozi yona leyo kubaqede esishoneni abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede amandla yabona
ye msakazi weStudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu usibanda lapha siyabonga kakhulu inkosi thathile eyiwephayo phumule ubaba uShiri sikhaya kungele imuli yakhe kodwa njalo kwezihambi lesizwa kuthiwa ube lesandla kuground siyazi ube lesandla ayuthi sizwa ube lesandla so sibe sesicela lo omunye wakho oseleyo ongumongameli wethu esamvotelayo umnangagwa lowathola umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela ku-TV ekhulume loba mayengeneli sekhulume nge-unit J22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangikhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo-1987 lapho uNkomo wenza i-unit lezanu so ngasize uba umnangagwa esitshela ukuthi ama-minutes abo uma besiyahlala noRobert Mqabe babesithini ngeviki babethi babuleleni babevuna inhlanzi babequmilizwe babethi bayenzani babequmilizwe kwakuyinjabulo kibo babethini ma behlangana bebuyabulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke kustudio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizihlisela zona ungathi abantu bengatoyitoya ngamandla langa umkhuhlane ukhona abatoyitoya ngoba igavumenti ebusayo ingumkhuhlane la macala kahanjiswa ngendlela amacala wonke ahamba ngentando kakamente obusa so ngcuna abantu betshengisele noba kulomkhuhlane bengabi lendaba vele umkhuhlane uhlela ukukhona futhi umkhuhlane wabo bengalindi ukuthi uqala uphele uyaphela uphelani nikawupheli abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla apho umhulumende lo ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapholisa wabazi uma ulipholisa uthola imali ebantwini uyawuqinisa imoto ubuzile esendlobile esesikhona suthola imali so umsebenzi osufunwa ngabantwana obusela amapholisa namasosha konke ngamasela so uhulumende lo nge-31 kaphume
yazi mina ngithi mandebele elimela amashona liyehluleka amashona asiqeda sonke amandebele abulala okhulu asilabo okhulu asilabo baba ngendaba zenu phezu kwalokho liyabamela amashona amandebele angazi ukuthi liholani okukhulu lidlani liyayehlula angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe
emadoda udoktor mavaza uyazizwa into oyikhulumayo khuluma ngamandebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo utshoni nxa isitsho njalo wavele yena mthetho wakhe wazala ngawuphi umnyaka sim ngowa-8 inongazi into eyenzakalayo sifu wo hayi hayi bangaqali ukuthi basixayisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwelemelika. Oyelilunga ledale le-Senate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis oyelwela ilungelo labensundu uze wabekwa izolo edolobheni le-Georgia. Abake baba ngabomongameli belemelika abathathu abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kule gcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela khokhela sibili ngemklomelo embili esingathi yi-2 digits kuthiwa ke umnumzana Donald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalusiwa luphela abantu sebekhathala ngaye abaningi kodwa kasazi ke ukuthi kuzazala nkomoni. Yakasekwazi sibili sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulolo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe obathi running mate ukhanya kulobunzima kuzaba lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo kodwa njengoba uthile ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu. Laba abayibo abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala ngukamala Harris we-California ngiyabona wayenguwe owezemthetho e-California then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze-Foreign Affairs kube Obama kube sekusiba labo lo mama Atlanta lo mayor yebaningi sibili bambalwa kodwa ke mina ngibona uKamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo ngoye sibili ongayenza izinto zihambe. Futhi sitsho ukuthi uBiden owenza khetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenisile kule power. UBiden wayevele esengasela power wayesedliwe sibili kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalanise eZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Umhleli wephephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokutshaphazwa kwemali. Umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikitsho okhangelelwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo nguChris Gande.